Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-11 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Sengezo Chabangu ulandula imbiko ethi nguye olobe incwadi yokuthi umnumzana Nelson Chamisa useqotshwe ukuba ngumongameli webandla le-CCC.
Le ncwadi le hayi ayiphumi ku-ofisi lika interim secretary general. Akuyena oyilobileyo le ofisi lakhe alazi lutho ngale ncwadi.
Lona ibandla le-CCC lithi kuyamangalisa ukuthi usomlomo wedalele ephalamende umnumzana Jacob Mudenda engavumela umnumzana Sengezo Chabangu ukuthi aqotshise amalunga alo.
Baphiwe incwadi evela uSengezo yena engasiyo siphathamandla sebandla njalo engasiyo muntu omela ibandla ngitsho ngaphi.
Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zikhuthaza ibandla le-CCC ukuthi lilungisise udaba lwengatsha zebandla ama-structures ukwenqabela isehlakalo esifana lesikamnumzana Sengezo Chabangu.
Kutsho ukuthi phela nxa kuyibandla elinjalo lama-citizens lingela-structure engaka-constitution, kusasa lokuhamba namhla ngoChabangu kusasa kungavuka omunye futhi athi mina sengingu-president, kusasa kuvuka omunye futhi athi mina sengingu-organizer. Ngezinye indlela kule ngozi yokuthi ibandla leli livumele esingathi nayo imkenke.
Amabutho ele-Israel abuthana emngceleni welizwe le-Palestine kulungiselelwa ukungena kulelo lizwe ukuyahlasela amabutho e-Hamas. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umnumzana Sengezo Chabangu izolo ulandule ukuthi nguye olobe incwadi yokuthi umnumzana Nelson Chamisa useqotshwe ukuba ngumongameli webandla le-CCC. Incwadi le esabalale ebulenjini bokuxhumana ilegama likaChabangu yethesa uChamisa amacala ambalwa agoqela ukuchaphaza imali eyabuthaniswa ngabalandeli bebandla ijonge ukumthengela imota evimba inhlamvu zombhobho engamadola adlula inkulungwane ezilikhulu $120,000, i-$300,000 eyangeyokuphathisa umnumzana Job Sikhala, lezigidi eziyisikhombisa $6 million ezokuphathisa abavotisayo ama-election agents ebikwa yachaphazwa nguChamisa. Lincwadi ithi uChamisa unguntando kayiphikiswa njalo upha izikhundla izihlobo labangani bakhe ngalokho leli bandla selikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube lomnumzana Tendayibiti. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana umnumzana Khaliphani Phugeni, yena okhulumela umnumzana Sengezo Chabangu.
Le ncwadi le hayi ayiphumi ku-ofisi lika interim secretary general. Akuyena oyilobileyo le ofisi lakhe alazi lutho ngale ncwadi. Iyaphephetheka nje igcwele kuyo yonke le ndawo. Iku-abuser nje igama lika baba uChabangu. Konke le ofisi liyayingcolisa, ngitsho le nhlanganiso kuyayingcolisa lokho. Akuhlangene laye at all.
Manje lina ngokubona kwenu libona ngani ingaba ilotshwe ngabantu bezanu PF kumbe abantu abanye abe CCC?
Angazi msakazi, angazi. Manje uyabona masingazama ukuthi silandelele into enje kuyabe kufana ngempela lokuzama kuya ukhamanzi ngegabha elivuzayo, singatshonela phela, ngekwazi. Kodwa into engakuthembisa yona ukuthi going forward sizozama ukuthi communicate ephume ofisini lika SG enayo SG kaningi kaningi nje ihambe ngama voice notes noma ama video ukuze sikwazi ukugweba lezi nto ezifana nalezi, ngokuba akusizi. Angazi ukuthi bacabanga ukuthi bazothola, kodwa kusemqoka lokukhanyayo ukuthi bafuna ukuthi badale ukuxabana okukhulu ngesikhathi lesi sinzima phakathi kuka SG nomongameli wepart bese bedrega lobaba ubithi phakathi honorable BT ongahlangene nakho konke lokuningi nje angizange ngayifunda yonke ngoba ngibona akuyangidlasela isikhathi lokho kodwa hayi ubaba uSG wakuchabanga akahlangene nakho konke lokho into zakhe azenza akazenzi insitha uzenza nje kusegcekela andinto yabantu into ze transparency lezi kumele ebe as transparent as possible abantu babone konke akwenzayo and akenzi into esuka engqondweni yakhe yonke into ayenzayo into efunwa ngabantu njengoba kuyi citizens movement nje into yomphakathi into yabantu yonke into ayenzayo ngeyabantu akalawo amandla and akaziboni nje esisenza ukudedenga kanjalo ukuthi avuke kusenetse xoxa umongameli
selikelezwa yini kumbe ukukhulumisana labanye ikakhulu abaseduze lo mnumzana Chamisa njalo ngasitshela ukuthi bathini
uzokhumbula ukuthi uthe khuluma kokugcina bekhona apho ku Senesi station emsakazi u SG ubaba uThabangwe sitsho ukuthi akhona ama emissaries ubaba uMongameli akade sebathumele kuye manje mina ngicabanga ukuthi kwabhavi pay grade yami ke ukuthi ngikwazi ukukhuluma kabanzi engakulelo dawa ngizoluchiya lapha luchiya khona yena ubaba uThabangwe inkulumo phakathi kaMongameli lo nobhala jikelele ngama officials aphakeme kakhulu lawo so angikwazi ukuvele itazulwe yini mangabe kumele ikhulunywe ukuthi yena uzoyikhuluma uSG noma uMongameli kodwa konke anaye kuthi lo ukuthi bakhona sebethunyelwe wakhuluma ukuthi abanye ngeke azabakhulume kodwa wakhuluma ibala likababa uJames Timba bathiwa nguye aseko omunye wabantu abathunyelweyo kuqakathekile lokho i-engagement vele iyo yodwa into engaya phambili njengoba besenchile into yabantu ngumsebenzi wabantu i-public service le ekugcineni akumelanga ukuthi kube ngathi abantu benzela iside labo obenza into zabo kumele kwenziwe into ezibenefitha uZulu ngokuba vele inhlanganiso ngekaZulu.
Lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikamnumzana Chabangu. Siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla lesi-CC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Baphiwincwadi evela usengezo yena engasiyo siphathamandla sebandla njalo engasiyo muntu omela ibandla ngisho ngaphi ngumuntu nje esingathi ngesikhiwa yipublic uvele ebantwini hatshi ukuthi ulesikundla ebandleni labantu kufanana lo muntu obhala incwadi esiyakupha uspika exotshe ubaba u-Obedi Mpofu ethi kase siyo imemba yezanu kodwa umbhali wencwadi engumuntu ongasiyo memba yezanu. Siyakwazi ukuthi ibandla le-CCC lifelani lifele ukuthi yilo lodwa elanqoba izanu kabili ngo-2018 no-2023 njalo ibandla lalile ukusukumela ubaba uMnangagwa njengo-president wabantu ngenxa yokuthi kawinanga kazange khethwe kwaphongufakwa izeki lezeki leyo ehluleka ukuhlanganisa amanamba ukuthi batshele abantu ukuthi wawina njani njalo wawinyela ngaphi. Yikho ke okunye basihlupha nje pasiphathisa amagaba avuzayo ngoba salile ukuya vula iphalamenti sisukumela ubaba uMnangagwa esithi yena wakhethwa ngabantu ku-free fair election. Sakubona ukuthi singaya ephalamenti sizafika sihozane lo muntu omdala abantu bese belimala sathi kungcono sizihlalele konke lokhu akubaphathanga. Silusizi ukuthi umfoka Chabangu umuntu wesintwini sehlukuluza njalo abantu besindebeleni bona abahlukuluza ligugu ngokukhura wondi igenocide nguye sebambe esidukwini ezenza usecretary general njalo uthi namhla sexotshe ubaba uChamisa esihlalweni sokuba ngupresident sefake umfoka Mathonsi uNcube uprofessor Ncube lo bobabubithi ukuthi babe ngama acting president engubani esikwini sombila engubani ongahamba sefaka uprofessor Ncube emadakeni lobo advocate bithi emadakeni lapho ingulube ngaso sivelila lekhona hayi siyakwazi ingoma ingungu ngaboni sikhala sizadabuka kuyahlola simkhangele labantu bamkhangele ukuthi izano lefazi simdliseni ezehlangamukele abantu bakwabo ngesihluko esingaka bona lokho ebekhala ngegukura hundi namhla la esezicodisele umoya okusele okuncinyane hayi sithi papa juba baza kuchitha phambili zobohla manyosi siyabona
Hai lati siyabonga lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda isiphatha amandla sebandla lesicc kusenjalo umnumzana Ambrose Bindi umgcini isihlalo enhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uthi ingqaba ngqoza ephakathi kwebandla lesicc ingabangela ukuthi ezinye izigaba iningi lazo ezikobulawayo zingathuthuki ngoba kungasela bameli njalo lokhetho lokubadinga ama olama primary olama by elections luthatha isikhathi eside usithandekile emhlanga westudio 7 uqale ngokubuza umnumzana Sibindi ukuthi ibandla lesicc lingabe lilomthelela yini kule ingqabanqoza
kuthi ukuthi phela nxa kuyibandla elinjalo lama citizens lingela structure nga constitution kusasa lobamba namhla ngicabanga kusasa kungavuka omunye futhi athi mina sengu-president. Kusasa kuvuka omunye futhi athi mina sengu-organizer. Ngezindlela kule ngozi yokuthi ibandla leli livumele esingathina imkenke engenza ukuthi umuntu ogangileyo kumbe isitha singene ngomkenke. Phela singakhohlwa sokuqala vele kwaba khona futhi ngalemva kusayi-MDC thi kwaba lehlupho olufana naye. So lapho sitenqela libandla hayi libe lokusilela njalo besinanzela ukuthi even nxa ungananzela ama-campaigns abesenzakala elizweni. Besinanzela isikhathi esiningi. Umongameli yena u-president ezinyamisa ube hamba ekhanye nguye yedwa engelabo abanye eceleni. Khonokhona ngibona ngabe kumsinda. Kuyasinda khonokwa. So kusenza ukuthi engxenye ezinye into ezincane angazinanzeleli. Kukanti nxa lisebenza libaningi kuzenza ukuthi at least nxa ihambahambe labanye abantu abazaye bemqhweba ukuthi hayi sibone ngahle abasokulahleka laba sokulahleka. Manje ukhanye ubegijima la yedwa ngabona kumsindile. Engezwale nto singamsola. Kanti laye phose enxebe ngakunanzeleli. Kodwa simsole ukuthini laye njengomongameli engxebe yokuqathekile ukuthi phola nxa isebenza abele team asebenza la ukwenzela ukuthi imphase. Ngoba ukuze ukhiphe ibandla njengelezanu PF asilobandla elilula. Abantu laba basuke empini bathena indlela ezijiyeneyo. Libandla vele ngathi lilocuka isikhathi esiningi. Libandla elincendezelayo. So kuyakufuna nxa ulanda ibandla elinjawo lawo ule team yakho ezakuncedisa ukuthi libone ukuthi liqoqana njani. Libone ukuthi licebisana njani. So lapho engxenye. I-CCC la sibona ngathi hayi ibikhula yikho sokulala ingozi esiyenzakile.
Ubona kusenzakalani kusiya phambili njengoba sibona ukuthi sebakhweza lolu daba emthethwanda.
Well okwakhathesi ngibona ngathi kithi njengabahlali njengezakhamizi njengabantu abavotayo okwenzakala ku-CCC kukhanya kumnyama phambili kumnyama lemuva ngezindlela akekho oleqiniso lokuthi sisuka lapha kuyiwanga. Ngoba ingqaba ngqoza lesiyibona ku-CCC kunzima sibe ukuthi ungamisa ikhanda ukuthi hayi ngibona ngathi kuzaphutha laphana ngibona ngathi kuzaphutha lapha asikwazi ukuyaphutha kunga kodwa bekuqathekile singakutsho kakhulu ukuthi lesi simo ke esesikhona khathesi ukuthi kuyiwe enkantolo into eqondileyo kodwa ke eqinisweni asilaqiniso lokuthi kambe kuzaphutha kuhle yini ngoba inkantolo ezakithi lapha eZimbabwe lezayo abantu bahlala bekhala ngazo ukuthi kwesikhathi nxa sezithatha izinqumo zisuka zithatha izinqumo ezingathi izinqumo ezingathi zincindezela amabandla la aphikisayo. So ngokunjalo ke kule ngozi yokuthi singathi thina engxenye yenkantolo sithembele kiyo engxenye kodwa lesinqumo siphume sesithi hayi sibile abaxoshiwe baxoshiwe. Phela singakhohlwa ukuthi vele asiyinto yokuqala laphana ngabe la ma-election futhi kwadlula enkantolo kulabantu abalapha abakubulawayo ama-members of parliament wasangena kodwa ke bagcina bebisele le inkundla ephezulu yenkantolo. Lokho akube kuwavule amehlo bahlakaniphe benzo zabo kuhle babe le constitution kube lama structures babize even le congress kwenzela ukuthi bathungamele ngoba athi sizwa ukuthi abantu ababusayo lapha ezigabeni kuthiwa ngama cluster leaders ama cluster leaders lawo ezabantu bekuzeke vele bakhethwa mbani ngubani obalethayo, khanye ngathi ngabantu abanomnethwayo. Khonokwana kwenza ibandla lisuke libe yibandla engathi libuswa ngabantu abathile, esingathi thina ngelabancindezeli besi-dictatorship elokuthi kuba lo muntu okhonyayo yedwa. Manje ibandla lingabanjalo, abanye abantu bayahlehlela emuva, bakhetha lokho okusemthethweni kwenzeka ukuthi nxa ezavusa ikhanda omunye ukuthi hhayi nangakhethwa kucongress ngelangelinje endaweni enje, kuyabe kulamaminsi abhaliwe yonke into. Okwakhathi esibili kuba nzima, kodwa-ke sithemba ukuthi hhayi njengoba kule ntuthu iza kwehla engxenye, sibone futhi ibandla liqhubeka lisiya phambili.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ngesizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF selilandule imbiko ethi umhlangano waleli bandla wenziwa kanye ngomnyaka ozakwenziwa ekupheleni kwenyanga ezayo. Uzaxazulula udaba lokuthi uMongameli Mnangagwa abuse okwehlandla lesithathu. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umhlali wedolobho leMutare uElroy Anesu Machaya uwetheswa icala lokuthuka uMongameli Mnangagwa ngoba wathi indubo zakhe zidalwa nguye uMongameli Mnangagwa uze wakhulula estoksini izolo ngemva kokuvalelwa okwenyanga yonke. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani? Sithanda ukubonga kakhulu kakhulu isibindi esenziwe ngama-CCC ePhalamende ngokubhikitsha bacula amaculo. Ya, libonisa isibindi namhlanje ma-CCC. Sesikhathele ukuba lokho abantu belithathela phansi belibhodisale. Namhlanje libaqonde ngqo ngathi lingayibamba kanjalo. Laye nalo kumbe kuthiwa ubani nalo uchabang lo. Angazi ukuthi mayethi kona liphume ePhalamende ufuna ukuthi ama-CCC esale ngalamuntu yini Phalamende kumbe inundaba abantu bakhe. Aliyenze kahle, liyibambe kanjalo libhikitshe noma bengaze besibulale besitshaya besibulala besidubula benza yonke into. Kodwa kusalayo ukuthi iqiniso yilo lelo liyenzileyo namhlanje, lingavumeli ukuhamba libhodiswa ngabantu abasetshenziswa yizano befuna ukuthi lilandele belidonse ngamakhala lilandela belidonsa ngamakhala lilandele. Bengazositshela libhikitshe libonise isibindi. Anything basithathela babhoda ngale basitshontshela amasela. Siyabonga ma-CCC libambe kanjalo.
Balaleli ba Studio 7 babantu linjani? Mina ngupatisani ngidingana lo baba wami kuthiwa ngumathini waselubhani. Sithina omama wethu ngangapheshashe Underby Bridge, sizelwe siyi-2 abafana. Ngupatisani moyo lo Prince moya abantu abakwamathini. So sasuka lebo sibancane, umama washona nje sasebancane. So lale ndawo siyazi, sicela wonje onyizwayo ongayazi umathini waselubhani. Inamba yami ile 2+2 7 7 8 2 7 5 2 4 5 5.
Studio 7 linjani? Yazi ukuthi le ndaba kaJabangu leyi, indaba kaJabangu leyi ingathi nje wonke umuntu u-against yona. Mina enguyalayo kubalaleli be-Studio 7 ukuthi why wonke umuntu u-against uJabangu. UJabangu ama-supporters wakhe mabili kumbe mathathu esingawabona laphana bavumelana nayo le nto le. Kumanje abantu bayalwa ePhalamende ngenxa yekhona lokhu okwenziwa nguJabangu. Kutsho khona ukuthi useyidil liziliphathi seqedile umsebenzi awunikwe iZANU-PF. ZANU-PF is sponsoring Chabango, is giving him imali ukuthi enze lezi nto lezi. Let us all be careful about indaba kaChabango and his ZANU-PF. It is very disturbing. Siyabonga.
Studio 7 linjani badala bami bahlonishwa bami ngithanda kakhulu nje umhlaba wonke nje jikelele phela khona. Sibonga nje inhlelo zenu zonke lesinikeza zona lokukhuluma esifisa konke. Into nje engibona elizweni lakithi. Elizweni lakithi okungenziwa nje akusamanga kahle. Izami sisenza ubathando ngani kusemahlangene. Kwenza kwabangani abantu abangafundanga. Angikwazi ukuthi ilizwe lizakuswa ukuthi abantu baphile nje kulelana lizwe lakithi. Uhulumende wethu sengani umuntu ongacabangiyo vele. Vele ngacabanga kwani ngani ngacabanga. Ngacabanga umnankagwa. Ukubusa kuyamehlula kakhulu. Kwini usenzakala inyakanyaka yonke yenzakala elizweni. Enjengayile uqotshwa ama-MP abantu bakhethwa ngabantu baqotshwa kwenza konya. Utsheza konke uhulumende wethu vele ngalangqondo. Owakhe kusela. Nanku le damu le B Shangani bathi Shangani wathi khona selimisiwe. Uze ubone ukuthi abantu bezimbabwe laba bathagijima lezana abalangqondo lapho. Into le yaqhathwa ngume 2012 mina ngikhatshana le. Namhla simisiwe sokuthi imali ayikho. Imali yothi khona bayintshontsha bayisedubayintshontsha bayisedubayi benza benzokwa. Namhlanje sokumisiwe futhi ukuthi lonto ukuthi kuzaqhubushekwa next year. Next year yani eqhutshwa next year. Abasayenzi. Next year ngikhona ngafika kuyazi kuyafika amanye amavoti. Kuyiqaliswe futhi. Vele kuhlala kwenjalo iminyaka yonke. Kusukela umgabe esaphila. Ngikwazi waye bengayekeli banika abakwazi ukuthi bazahambisela izwi abantu baphile bonke ngokufana elizweni kwese zidode njengale. Laba bayanyanyisa kakhulu abantu bezana. Kuthiwa ngichaba ngole dodi ngwe-CCC. Dodi womuntu la. Wonke labo Witness Dube. Ogawula bonke yahlala bekhuluma labo bekhuluma i-nonsense yabo lapha vele akuqedakala into zabo azenze elizweni. Ngiyabonga ukukhuluma ngasonto kule.
Kum. Thelela. Siyabonga ke bantu. Nonke be-Studio 7. Ngendlela esihlaziya ngakhona izinto. Konke kuyaye kubonga. Now ke nanti ke igama. Ngiyakhuluma ngithi mina. Ake sibe ningama-politicians esi-serious ngelizwe. Singabi ngama-politicians la ayenza i-comic nge-politics. Kufanele sikhangeleni bantu bakithi ukuthi where are we going? Kambe sizahlala sisiba iziphukuphuku ezingaboniyo lokuthi senze lokhu, lalokhu, lalokhu, lalokhu. Kati vele politics yethu yiphi? Ngake ngakhuluma futhi ngathi bantu asinanzeleleni ukuthi politics yethu siyilokhu. Ukuthi imisebenzi kayisekho. Abantu sebedinga imisebenzi ngapi? Ukuba yi-MP lokuba ngu-council. Akula msebenzi ongawuthola. Kambe kunilizwe bani elingala msebenzi ngaphandle kokuthi ube ngu-council no-MP. Uzokuthi umuntu ma usuyi-MP. Uqhatshwe ngabantu laba abahluphekayo wena usabafuni usugijimela ukuyahlala le eHarare usuku thiya ama-constituency akho ma ulokuzeni lo uspeaker of parliament esithi abantu abakhulumi vele thina saba le-MP kithi waze wafa engazange wakhuluma lutho for 2 sessions zonke engithi manzithi 2 sessions ngikhuluma ngeminyaka eyi-10 yonke 5 which is 10 akulanto ake wayikhuluma noma ngisithi ngiyamkhangela kulokuzeni entweni zabo lezi abakhuluma kuzo zeparliament I got 0 so ke bantu we want serious nge-politics lingadlali ngempilo zabantu. Thank you.
Studio 7 linjani sakaza bahle linjani siyaphila thina. Hayi, inkinga phela ipolitiki yasekhaya yiyo nje ipolitiki engani ayihlambulukile. Ya, sibusa emgulukudu kuphela ne umnanga kwakho emgulukudu le. Ya, so abasiphathi kahle ngoba manje kusho ukuthi lapha sebefuna ukuthi benzele ukhetho manje. Sebefuna ukuthi benzele ukhetho manje lapha izano lapha iplan yayenzi leyo. Sebefuna ukwenzela ukhetho futhi lapha. Sokusiya lapho vele. Sokusiya lapho inkwenti sibusa emgulukudu kuphela le izigebengu lezi. Sibusa izigebengu lezi.
Awusalibonani salibonani ku-Studio 7 okhuluma ngo-Jay Moyo. Ngiyajabula le audio mayingafundwa. Ngithatha ukuthi abantu abavotele iZANU-PF sebezwile manje ukuthi uhulumende weZANU-PF sesithini ngoba selivote. Kwathiwa kungakavota kwathiwa idamu eliya supply amanzi liyaphela. Manje sebesithi abasaphumelele ukuthi bayangaliqedisa manje. Sebekhuluma ngento za next year mabele mali libe liyabona. Selingenile phakathi selizifake phakathi kwe drama wo talent sapho ende lilambisa labanye abantu ende libe liyakubona ukuthi next time mase lirojwa futhi kuthaba votani selirojwa ngabo rice lihlakaniphi.
Studio 7 linjani baphathi bohlelo ya sithi kubonga umsebenzi lo uphetheyo lekhuluma logagisa ngcijo mkhwana ya sizilalela indaba zabo ze TCC ochabangu kusiba lezano mdenda konke sibalaleli kodwa umdenda lo lokhuze nabo chabangu lo wabethi khona ye uchabangu labalandeli bakhe lokho akusizi lokho babhizi bancedisana lezano PF izinto abazenzayo ngapha babulala ilizwe babone uchabangu yakwenza lokho abantu bakhe bahamba ngenyawo phansi abazali bakhe bahamba amazwane ekhanya egcikeni kodwa babhizi ngokwezano bekhupha abantu ukuthi kube kulokuthi kathesi kube lokubambana ukuthi kuzanye ukuthi kukhuphe izano abantu abasali le ezano sebesilwa lamabandla aphikisa abazama ulungisa ilizwe hhayi mina uchabangu sengihlule lo uchabangu lezano ubhizi kathesi uyaphiwa ngama-2 cent yikho sebhizi ngakho ukuthi kwakhona bebhizi ukuthi bedilize ibandla unkulunkulu bakhangele nangumonzor ukwenzile last time la ungaphi lamhlanje useyelusa amadada akasazwakali usengwethintana lamadada ekhaya hhayi hlobo zama hayi okunyaka sike sike sikuboneni
lawo-ke abe ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amabutho ele Israel abuthene emngceleni welizwe le-Palestine kulokulungiselelwa ukungena kulelo lizwe kuyahlasela amabutho eHamas. Impi phakathi kwe-Israel lamabutho akwele-Palestine la awe-Hamas isibulele abantu abafika phose inkulungwane ezimbili kumacele womabili. Kubikwa kulabantu abedlula ikhulu lengxenye abathunjwa ngamabutho eHamas aze angene kwele-Israel ngomgqibelo ahlasela indawo eziningi. Kwaqhamuka impi le esibambe indawo enkulu phakathi kwamazwe omabili. Ukuhlaziya lolu daba uTabuka Ncube weStudio 7 uxoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ya impi yakhona ikhanya ibuhlungu sibili ibuhlungu khona ukukhanya ngathi bekungathi kakukhangelelwanga ukuthi kungaba khona okungaba okungavuthi impinga ngalali ndlela ikakhulu unqabe laba abahlaziyayo bekhangela nalaba beHamas abalwa bengasegaza bebengaboni laba be-Israyeli ukuthi kungaba khona okungenzakala okungaba kukhulu kangaka kutho ukuthi nxa isiqhamukile njinje hayi bonakani sesebuhlungu sizili kakhulu inhlangothi zombili.
Siyabona lapho ukuthi iHamas eyiyo ehlaselileyo ingani yona kuhle kuhle ayizwisisani lohulumende wePalestine njengoba ukuhlasela kwe-Israel lokhu sekuphazamisa iPalestine ubona ngani kuza kwenza njani kubudlelwano bePalestine le-Israel obuvele nje ubungani bebunyinginyeka?
Ye, ukungezwani kweHamas lePalestine mina mbona ngathi kwenziwa yibo nama-Israel ngoba yibo abehlukanisayo bafaka abanye kancane abanye kancane. Asithi thina nxa sisezimbabwe laphana uthi wena abemathebeleleni north babodwa abemathebeleleni south babodwa kodwa ke wena unguwe obagcinileyo onguwe onguhulumente wabo. Yikho lapho kulohlupho khona khonapho. Yikho ke nxa sekuza sekunje kuthi ukuthi ikuza jinge kuphose kufanane ngoba laba basePalestina nabo bezibuhlungu kathesi nxa laba beGaza ngale bedilizelwa imizi yabo ngendlela enjalo.
Libona ngani kungaba lokukhumisana umlotha okungaqedala impi kusikhatshana esiseduze na?
Ngingazi kodwa kwakhathesi kungathi kusesekhatshana kana ngoba nxa bona bengakaseki bonaba abe-Israyeli ukuthi liza lokuchaya laba abe-Hamas angiboni ukuthi kungaba lokukhulumisana okungenzakala eduzane. Kuzamele ukuthi bona babe yibo abazakuthi hawu khathesi sesidilizile sesibachayile sesiphindisele ngokuphindisela esikufunayo.
Ehe lokho kuphindisela kulakho na ukuthi kwenza ukuthi kube lolunye udubo phambili.
Khona nje kusesigabeni esizi kakhulu ukuthi ngoba lapha izizwe ezindili ezilwayo ama-Israeli lama-Arab. Kusesigabeni esizi esokuthi kungalumatha i-Arab world yonke ngoba nxa ukhangela.
Hayi, isikhathi sesesidliwe ngumanguye. Silugqiba ke lapho uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-past 7 ntambama.